Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
La emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolosine ebuseni ngosithandekile mhlanga siku 29 kuzibandlela 2020 endabeni zethu namhlanje unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe ubikwa echaye owesifazana ugcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale njalo usemangalelwe ngamapolisa
kuyichina sala sikhanakala ukuthi amadale la amangakuhle masikuli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abumongameli bezano PF
yebo uxolo usemangalelwe emapholiseni ibandla lezano PF ligcizelela ukuthi kufanele umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa
njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabantu ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zezimbabwe bathi nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi yena ayecela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe asikwazi lokho
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo Iphephandaba leThe Herald namhlanje ekuseni libika ukuthi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe uchaye owesifazana ogcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale ngemva kokuxabana ngodaba lwabo. Unkosazana Delight Munyoro ubikwa ehambe esikolo ukuyathatha abantwana kodwa wadibana lonina wabo efuna ukubabona. Unkosazana Munyoro ubikwa usemangalele unkosazana mobayiwa wabika lolu daba emapholiseni njalo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalo ngoba bengakamboni omangalelweyo. Kusenjalo umnumzana Chiwenga wethulele umkhokheli wezemthetho uChief Justice Luke Malaba izikhalazo zakhe ngesinqumo esethulwa emthethwandaba weHigh Court ngodaba lokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe. Umahluli umnumzana Christopher Dube Banda wanquma ukuthi umnumzana Chiwenga abuyisele abantwana babo abathathu kumkakhe uMary amvumele ukuya emzini wabo oweBarrowdale njalo amuphele izimoto ezintathu. Kodwa umnumzana Chiwenga uthi umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe uyisihlobo somkakhe okungabe kubangele ukuthi athathe isinqumo esimsekelayo. Umnumzana Chiwenga wakhweza lolu daba edale elimqoka ele Supreme Court akwaziwa ukuthi lizethula nini isinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akwe edaleni indaba ebondane lomongameli onjengoJiwenga indaba evele ukukhulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona ijudgment yakhona into vele eyadlakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa ijudgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyigibele yakhulunywa into eqakathekile vele ukuthi abantu babekwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomvu. Mina ngibona kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywe asine sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isikhumo sakhona idale.
Olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Chiwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungaku lokwenza yini lesinqumo sathathwa
antho lapha emfowethu sina sala sikhanakala ukuthi amadale la amanga kuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bazele bayezana labantu laba abomongameli bedano PF thina ithethwa nezikhalakhali sakhalakhala ukuthi ifungo ehambelana nelokhetho sasingamanga kuhle so bona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebona sengqothiwe edaleni kedinga nje okokuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bazithwa ukuzirecruiter kakwenzakala ngonokhu sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi mbona ngathi upho ngikhalakhala nje ukuvala iy'gabha zinezandla eduzayo
olunye njalo udaba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lunga xabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
lokhu phela njengoba institute vele so sengamandlwane udaba nalungena egudini lapha ekumthethandaba baqala bakhulume beboda omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma-Judges Chamber manje lapha siyazi ukuthi kwakuvele sokuthiwa khona uChiwenga othi indaba yakhona yayikhulume ngaphandle kwedana out of court umkakhe umeli wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasozi baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga yokuthi kulobudlelwana nongafumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mengabayingene le ndaba yakhona so njemanjenje lokhu sokungenza ukukhalakhala nje komuntu onqotshiweyo.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni elo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni we-Studio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa ibandla leZANU-PF lisithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa udlalisa isikhathi ngokucela umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lokudonselana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC, abanye bathi linyathelo elihle njalo elakhayo. Umnumzana Chamisa use-Johannesburg e-South Africa lapho ayicela khona umongameli Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa belungisise okuhluphayo elizweni okufana lokubhidlika komnotho. Uthi njalo abomanyano we-African Union labe-SADC kufanele bangenele ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ahambe ayedinga abalamuli ngaphandle kwelizwe ngokuba udaba lweZimbabwe lubi kakhulu, liyabathinta omakhelwane be-SADC, liyayithinta i-Africa, liyathinta amazwe omhlaba. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukufa kwabantu ngendlala ngokubuswa kabi kuyamthinta wonke umuntu emhlabeni, ikakhulu izwe lase-South Africa eligcina abantu izigidigidi zabo abuyehlala khona ngale. Kuyadingeka ukuthi lingenele liphatheke kulo umsebenzi wokuguqula isimo seZimbabwe. Ngakho-ke nxa iye kuRamaphosa uye lapho kufanele khona ngendlela efaneleyo ukuthi ancedise ukuba izinto zime ngenye indlela, hayi lokho eziyikho khona.
UChamisa uthi kafuni uhulumende wenkazatho ofana lalo esike sambona ngo-2009. Kodwa uthi kumele kube le-transitional authority uhulumende ozaphatha okwesikhatshana. Ngokunjalo uthi i-SADC le-AU lazo kumele zingenele. Ubona zingenela yini ngempela lezi nhlanganiso zombili?
I-African Union opinioni le SADC ngeke zikhulume nge-inclusive government kumbe uhulumende lwanesambona ngo-2009 kusiya ku-13. Isimo sakhona kasisafani, lokho kuvotiwe kwedlula ngesingabo kwaya enkantolo enkulu i-constitutional court yaphuma lesinqumo esithile. Esikwaziyo ukuthi inhlanganiso ye-African Union lama-regional blocks anjengesadiko ECOWAS kabaphikisani nezinqumo zenkantolo ephezulu. Uzakhumbula ukuthi kwakuxoxiswana ngo-2013 kulokho kusalungiswa into ezinye ezithile. I-Supreme Court yeZimbabwe yathi yona kakuvotwe kungakapheli uJulayi ukwenzeka kwalokho, nanxa i-SADC kunye ne-Troika ye-SADC amazwe amathathu akhangele ngezomvikela we-SADC zazi sithi ukhetho aluqale lume kuqale kulungiswa izinto ezithile. Angiboni-ke beyithatha leyo ndaba. Sekuzaya ngokuthi ubaba uChamisa uyihlela njani indaba yakhe. Angayihlela ngendlela liyane eza kwenza ukuthi i-Afrika ize zihloniphekile, acele ukuthi kulethwe indlela yokuthi kuxoxiswane, bazaphatheka. Kodwa kungaba yikuthi kavumelani lo khetho loluyana olwadlulayo, abasoze baphatheke kulokho ngokubona kwami, ngokuba angiboni ukuthi bangabantu abafisa ukuthi bangenele kulezo zinto. Kodwa okusalayo ukuthi izaphatheka i-SADC, izaphatheka i-African Union ngandlela thile ngokumenywa nguye uChamisa.
Yiphi indlela leyo engasothiswa yena uChamisa labantu beZimbabwe engenza isimo esikhona sibe nganeno nxa kungayisiyo eyokubumba uhulumende wenkazatho kumbe i-transitional authority uChamisa athi kumele yenziwe?
Ayikho indlela ezavela ku-SADC kumbe ku-African Union engasuthisa abantu beZimbabwe njengalokhu kubeka, ngokuba bona abantu beZimbabwe bahlukene phakathi. Kulalabo abasekela iqembu le-ZANU-PF, kulalabo abasekela i-MDC Alliance, kulalabo abasekela amanye amaqembu. Ngokunjalo noma yisiphi isinqumo esithathwa yi-SADC kumbe i-African Union akulula ukuthi sisuthise bonke abantu. Kodwa okungenziwa engakwenza i-SADC, engakwenza i-African Union, yikuthi iyenze ukuthi kube ukuxoxisana okusuthisa abantu bonke. Okuzaphuma ekuxoxisaneni okusuthisa abantu bonke lokuyana sokungokwabantu beZimbabwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa lo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu, yena othi umnumzana Chamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe nopresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo, njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe. Kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele inazelele baba Tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-presidents ekhiyana nowaphi i-president. Thina singapha sibhizi sakhilizwe yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulumethana upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi. What kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima siye eSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho?
Kulula nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lo khona uhulumende owakhethwa ngabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa 2023. Lo mnumzana Obet Mpofu unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo we Studio 7. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ugatsha lukahulumende olwezimra iZimbabwe Revenue Authority luthi lwedlulisile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu umthelo eliwuthatha ebantwini nxa kuqathaniswa lanyake nye. Iqembu lemidlalo lakolubulawayo elokuzithokozisa ele-IASA lithi lilohlelo olubizwa ngokuthi ikhredithi njalo selimanyane lomanisipala wakobulawayo ukubuthanisa abemidlalo ephumula open space kusasa i-old phumula abazabe bekulo umcimbi okuthiwa yi-esiphakeni oqalisa ngehola lesibili emini ngumahlaba and the counterpoint imbongi uTinashe Tafirenyika uVictory Siyanqoba ibolamba culture birds ivaya vandals i-camera writers DJ JB isunduza labanye abaningi nengi. Ikhumbule ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe imbiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sawubona lwasazi labalaleli abahle. Hayi mina nihlithwa izanu. Izanu banje sibule ilizwe. Kuthe uthatha ilizwe ngoma-1980. Sasikhotha amathe kaSmith. Bapha badla, 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 izanu yachitha. Hayi abake bephuma izanu bantu. Kanti uphozelani izinto ezinhle. Eyifuna ububi kuphela. Vele kanje yabo nje ngakhona ukubona iphuma kuzapho. Iphume kuzaphu isizila zona ukubona lokhu yadilizema izinto zezaphu zaphu itshengisa ukuthi hhayi ilizwe lifuna lokhu ilima ifuya ayangena yachitha kafake izikhali zayo ezaphu nazo hhayi izanu bantu yaye uphume emboshweni abantu bezuza ukuhlala kuhle.
Labo bantu sebekhala ngathi kakhulu yonke indawo abafoti bayamosha bayabulala. Abafuthi abakhuzeki manje. Abakhuzeki impela and abasela direction kumbe babekhuzile kumbe babenjani. Hayi le nto lena abantu bakithi. Yazi izokufakela amatonzi manje indawo esegudwini vele left and right. Yonke indawo lazi Alexander abantu bazoqala kuzifethwa. Vele angeke usasala kusaphileki sekunzima yonke indawo. Sihlala njengomvundla kuphela. Ihlala umamela ukuthi entire ngisebe ngafika. Hayi kuthele nzima abantu bakithi South Africa.
Linjani basakazi? Ngikhero lo okhulumayo kulenye into ukuthi kona ukuthi ukukhulunywe phela ngezinto ezenzakalayo especially kithi kwamthwakazi angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lati siyakudinga ukuthi kukhulunywe izinto esikomplena ngazo ngezinto esikhala ngazo lingabi kusayide lilodwa kuphela ngoba kathe sikukhanya lina lisakaza ngesayide li 1 kuphela kubo Harare le eMpumalanga ngapha kithi angikwazi ukuthi ngikhona pho ukwenzakalani.
Ilizwe leliyana elinomnotho omkhulu olokhu ufunwa ngamabhunu namanje kumbe ngithi amabritish kakhulu. Ilizwe leliyaze lifuna libuyele esimeni salo lifake lakudala lisasebenzisa i-half cent lisebenzise isenti lisasebenzisa iphawundi. Yikho kodwa ukuze liphume abantu bezimbabwe abake bezama ukuthi betoyitoye izanu le ivele ingasavunyelwa ukuthi ingenele emavotini iphume lalibona abini lizwe elibusa ngamasosha masosha zange kabusilizwe ngoba manje izwi lingani kanje uNkulunkulu kwatile ngezinto ezenzakalayo ukuthi bewuhanjwa ugandwa abantu ngamaphanga abanye begundwa ishaywe egameni bagijwela lapha lawo anti bagijela kudala sukusela negugrawundi lamanje abaziwe ukuthi bakuphi aye kube seyarojwa mase kuya amavoti kupheka ingoma benika amathambo wanwani benika amagogogo wanwani wamagogogo lawa banikwa futhi avele engasiwe wabo ejontshe umumbu lo obuya e-USA ozosiza abantu bona bejike bekhambeni ngawo abantu ezibabhabake bevuke kakhulu abantu mnembona ngathi sengathi babulalilizwe ngamandebele amandebele ayizithutha yabona amandebele ayizithutha kakhulu ungafika nje efamilini ubabulale bonke kusothi bayi-10 ubulale 6 kusale 4 after 2 years ubuye ufike uthi viva zano wanika amabele lethambo elilodwa belikhuguze elenkomo selijabula bathi izano right okubona philo amandebele yebo yabo thank you
abantu bagijima njani ngezindawo awezibagwa sazi ukuthi kuyophetha ngani nje lokho kuzophelela kuphi ngendlela isimo esiba ngakhona abantu base basemlilweni kaya kuyatshisa zimbabwe kuyatshisa egoli kuyatshisa asikwazi bi and njengamanje sokukwezi ngendlela abantu abayenza ngakhona hhayi sekuze kube ngalezi nkokheli zakhe ezixekisa amakhanda njengempukane zihawukele abantu zibazwile abantu bathwele nzima kona kube ngakuta kuyakhe kucelwe sike sikhulume laye mathupha lo muntu lo mnangagwa lo sike nabenzomtshela live hayi ndoda zama ukuthi ukhuphule amasokisi ukhiphe ugogo labokhulu bakho la uphume esikhundleni ufaka kwabanye abantu abangayenza ngcono kulawo kube ngawuthi kuyakhulunywa la like lisizame le bantu be-studio 7 sike sikhulume laye lo mnangagwa lo simtshele iindaba zakhe thina
ngikhuluma lo Daniel ku-studio 7 ngithanda kubingelela abakithi ngalena emashumba ekhezi ngilela umalumami wasemashumba osasikhwelele ngithanda ukulibingelela lonke bantu bemashumba emalayinini hayi mina ngiphilile kahle
salibonani basakazi abahle mina ngidabuka ngapha ngaseplumtree mina engithanda ukukhutshwa kakhulu okungabe kuyangikhathaza enhliziyweni yami hhayi izo lezindaba zama-school fees ukuthi akhutshuliwe phezu kwalokho abantwana bengafundi hhayi lokho kuyasizisa ubuhlungu yazizane sitholele ubhulo shimu hhayi sithwele nzima basakazi hhayi ngiyabonga lami
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithathe leli thuba njalo ukwamukela abasilandela kukhasi lethu le-facebook VOA Ndebele lapho esi-live streama khona yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi izathatha isinqumo namhla ngolwesine sokuthi igcikwane le-coronavirus elihlasele e-China ludaba okufanele luphathwe ngokuphuthuma emhlabeni wonke na i-Global Health Emergency ngeviki edluleyo inhlanganiso le ibithe idaba lolu alukafiki kulelo zinga kodwa kathesi njengoba selihlasele abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha njalo lanxa inani labahlaselweyo phandle kwele-China liphansi kwesatshelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka amantombazana angamawele azelwe ebambene esifubeni lesiswini kwele-Nigeria ayehlukanisiwe njalo aseziphilela kuhle ingcwethi kwezempilakahle kulelo lizwe zithi bekungalula ukuhlinza abantwana laba uMercy loGoodness abalenyanga ezilithumi lasikhombisa zokuzalwa lanxa kuphumelele eKenya intethe eziningi zihlaselelelo lizwe lapho izidla izilimo lokunye okungabangela ukuthi kube lendlala enkulu kuzigaba ezithintekileyo kungaqhubeka omunye umlimi ubikwa isithi wayekhangelele ukuthi uza kuba lesivuno isithexaxa kodwa wavuka kwelinye ilanga kungasela lutho intethe sezigcwele emasimini akhe lapho ezadla umumbu amakhabe kanye lokudla kwembuzi lenkomo zakhe. Namhlanje kweziphathelanelo kwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ngokuthonisiswa kumkamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo olokudinga umongameli.
UTrump engamile amaconservative ethe go through impeachment leyo okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njani uTrump, bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo. Okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele i-constituency eyovotela uTrump. UTrump e-America usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu. So abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi phela e-America bangemva kwakhe uTrump. Kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism beni ngemva kwakhe uTrump. So kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa ngehofisini ukuthi i-impeachment leyi izamafektha kakhulu kukhetho luzayo.
Ubona ingani bandla lona elama-Democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo?
Okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngama-Democrats sokusiya ngokuthi yona isenethi thini, ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeki. Ubufakazi obulethwa ngama-Democrats ngecala likaTrump buphelele sikuthi ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangelela kakhulu kwezombala lomnotho lenjongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism we-republican party. Ama-Democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi nomuntu kulecala icala lingekho. Abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo. So icala likhona
njalo nje obukhuluma ukuthi abanye bale-conscience. Siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engowebandla lama-Republicans engavota lama-Democrats kumbe ama-Democrats evote lama-Republicans. Ubona ingani umongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele Melika kumbe kuyadlula
na? Hayi, ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sibili. Angikhulithi amandla okuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yes, sizwe umculo wembongi ubongani ncube. Ukulima kuphela ngikuphakuleni ningabagodla abageza izitsha ningadli amasilimi isabelusayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabagodla abanceku zamakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabagodla abantu kunabalikhohlwe lani ningakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ningakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa. Ofisa iqinisi yafana lokamba manga othula ebona abathakathi yaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uqhwalile umlilo wamasela kawothiwa ingaxotha amasela ukuze kujontshe lina ingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina ingaxotha ababandlululayo kedeli bandlululelani Ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangeleza kenyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa lingakhohlwa.
Inzwisa yemboni uBongani Ncube esiqhubela uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.